into eqale ukuthi nanxa uhulumende ebone into wayifaza singasebenzi ngayo sinokunye okungcono esibonanta kungasebenza asikufake into letafuleni ukwenze into nako ulungiswe kuhambe njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba akusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho kwenziwa lapha koBulawayo kumbe kuzenziwa eCholocho kumbe uzenziwa koMrambinda mina lokhu ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hayi koBulawayo lapha mina ngibona ngathi imbuku leyo ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedorobheni zena ngoba yizo ezigcina zithipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emsikeni omnyama laba ukuthi i-black market azihambiseni impuphu lezi emalomithini lapho esihlala khona ezitolo zethu lapho esithenga khona lapho engikwazi kontona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi ihlala khona ephelandaba kumbe eminyela nxawe uthuma sibonakale ukuthi efuna ukuthuma le mpuphu ezingu-20 so ukuthi hawu kanti uthuma suzamani kodwa nxa uthuma ngangena labana ngoba kakwazi ukuthi imuli yake vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake empuphu ahambe endlini so ngisiba ngcono niwubona wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminista wethu lapho koBulawayo uhulumende law uwamukele wona lowo mbono yinto esizeyenzakala lapho koBulawayo so hanta kwenti akusho into nxa uhulumene ngatiesele zamakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona ahantaona vele sokucast in stone no umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone okufitshane so kuyaqondiswana kuhle kufake imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo
ye nanti udaba babangwena
aphela nguze uba uthi mavelinyalo ukuthi ikhupho ngiyayisebenza khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho kodwa okukhona madoda yokuthi iZANU-P F le ebusayele sebephelelwe imizamo into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian ngama-communisti kudala ngama-1930-something sokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu kalilimi mumbu umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo uhulumende kwezanu-P F uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu bekhontrole izinto senza ama-subsidy kabavula umsika abathi ngiyanxa ngifuna ukuyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo lokhu uba belokhu bekhontrole izinto ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama akutithi lutho kakungena engqondweni yabantu bezanu-P F ukuthi ukukhontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi lutho akulibethi kudla ikhuphoni vele yinto yokuthi kalilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu hhayi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu sebephelelwe imizamo lapho madoda
babathi umayakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hhayi abantu bezanu sebephelelwe imbono
utela wenkosi yabona ucumile yabona izami iyayizonda kakhulu andi aba then kuhle ngoba kwesikhathi bayaknowledge bethi hayi izanu yefyenze lokho kwesikhathi bethi hayi ihulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ihulumente izimele yedwa nxa kukuhle bethi
hayiyenze
lokho anyway into engikuthile kona ngathi hayi asikuthi ngileta yikuphelelwa ngikubonisana ngoba nto yabona abanye abantu abafisa imbono naleyo ngama-civil servants abanjengami layo usitela wesikhathi asikwazi nokuthi basupportani bekonaphana phakani nokuthi bona waye befake kona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni siwenda lisebenzele lisimhlezi ukuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona hayi abantu bavunta kuyasebenza kusebenze ukuhle kunjeyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi yikhona okuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vela ntini usebenza ngemali evele ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxis uhulumende olalelayo kakhulu angaze mona uhulumende olalelayo ngelo njengoprezident wethu umdala wami uyalalela lokaowesabisayo ngikhuluma sokusase yabe lapho ezolalela abantu balapha emathebeleleni into engayenzakali kudala sesilobaba washiya bamgalo wayengathanda ukubuya kakhulu lapho koBulawayo but lo wethu lo hawu hlale efikile njalo nje lapha koBulawayo azalale le stadhouse sesikwazi ukuthi istadhouse iyalalwa uyalala lapha sibile efuna uzolalela abantu bangabe emathebeleni so asimtsheleni asibatsheleni abakuhulumende abathethe akulani le khadi yephati akulani lani kulani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa kungephumula ingafikela ephumula east kokhava siyibone nathi impuku ibuyile asoze sivume njengezihlalo zephumula east ukuthi sibone amanye ama-rolles esiye emuva sithatha esihamba but nxa isetown lapha bafikela banobona ama-rolles esithatha futhi eseyikhipha kwi-back door ngale ungababuza ukuthi hayi thina mzakwenye ishopu ethize esemgamini sihambisa kwe-ishop esemagwegwe uyaphelela phela la iphawu but ma sifike emagwegwe sesithi hayi hayi vele into funeka sizoyenza into emagwegwe kumele ithengwe yithi abahlali balapha emagwegwe anto mna that's another way ekubamba i-corruption lokuthi yona impuku itholakale ebantwini bonke so singapho kuhlala ngokuzonda ngobe sizonda izanu tosomas vele konke ekwenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula asifiki indawo sinyeza njalo
ungasigqibela mnumzana ngwenya
ye mina ngithi mina ngilokhu engichasisa ukuthi impuphu yayikhona izanu PF uhulumende wezanu PF engakakhulumi ngokusubsidiza baphunga ukuthi nje besithi subsidiza yahle yanyamalala kutho ukuthi kuyahambelana la mapholisi akhona athi umfika kavuleke abantu bathenge umumba lapha abazuya khona balungisa impuphu yabo bathenge impuphu laba abafunakho abantu nxa becomputa yehla